Siyalambulela kuStudio 7 ngensonto mhla ka 29 ngoMpimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Osanda ukukhethwa ukuba yisikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Weshme Ncube, umnumzana Joshua Mhambi uthi uzasebenza gadalala langokuthembeka emizameni yokuqinisa leli bandla.
Ngikuthembisa ukusebenza lihlanganiso lelizwe ngokuthembeka, lilwisa ukuthi ilizwe lethu kube lobubelo, abantu bahlaliseke bakhululeke njalo.
Sizahlaziya eziphathelane lomnotho welizwe.
Siyangena thina imihlangano le-IMF, singena imihlangano lalaba lala. Belokho besicebisa into eyi-one esiyehlulekayo ukuthi siyiyenze thina njengeZimbabwe. We should revisit i-work deal eyama-Stable 7.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Osanda ukukhethwa ukuba yisikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Weshme Ncube, umnumzana Joshua Mhambi uthi uzasebenza ngobuqotho langokuthembeka emizameni yokuqinisa leli bandla. Kwingxoxo ayenze loNtungameli Nkomo weStudio 7, uMhambi ulandule njalo imbiko ethi kulokulwisana kuleli bandla okukhonjwa ukuchiya isikhundla okamnumzana Nhlanhla Dube obeyisikhulumeli sebandla lobe ngunobhala jikelele walo unkosikazi Priscilla Misihayirambuye Mshonga. Asizweni umnumzana Mhambi xoxa lo Ntungameli Nkomo ngalolu daba.
Ithembisa ukuthembeka ekubikeni izehlakalo njengoba zisenzakala. Isithembiso esikhulu leso sokuqala. Esesibili, ukuthembisa ukusebenzela ihlanganiso lelizwe ngokuthembeka, lilwisa ukuthi ilizwe lethu kube lobubelo, abantu bahlaliseke bakhululeke njalo.
Siyabona kulandela ukuchiya umsebenzi kukamnumzana Nhlanhla Dube, uPriscilla Misihayirambuye Mshonga laye usukile kusikhundla sakhe. Abanye sebesithi yikudilika kwebandla lokho. Otheni ngalokho?
Akusilo qiniso ukuthi yikudilika kwalo. Yebo, abengamagosa enhlanganisweni laba bantu. Kodwa ngizakutshela ukuthi abantu abaku-national, abaku-standing committee, national executive yethu, badlula amathumi amabili lanhlanu. Abantu asebesukile bathathu nxa sibalisa ngomisekeli kamgcina isihlalo ngumabhangu sibalukhulu losomlomo. Ngabantu abathathu abasukileyo abenza umsebenzi omuhle sibili ngesikhathi inhlanganiso besayithakazelela. Kodwa-ke ukusuka kwabo akusikho mpawu zokuthi ibandla selidiliza, ibandla liyakhula. Yebo, basebenzile benze kuhle, kodwa ibandla leli lilabantu abaningi kakhulu abanelisayo ukwenza umsebenzi abewenza. Kwazise bangabe bekhona abazawenza ngcono futhi, ngoba thina asikukholelwa ukuthi umuntu ugida yedwa. Kusenakudedelwana, kubehlule okubehluleyo, bahambile, siyabonga abakwenzileyo, kodwa indlela abasuke ngayo layo inganithi lokungacaci okuhle.
Umnumzana Joshua Mhambi, sikhulumeli sebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshme Ncube, sixoxelaye ekoBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ukuze sihlaziye eziphathelane lomnotho welizwe, iningi elithi awumanga kuhle lamuhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomeli weBulawayo Central edalele ePhalamende unkosazana Dorcas Sibanda engowebandla leMDCT njalo elilunga lekomiti ebona ngezemali kuleli dale eliyeParliamentary Portfolio Committee on Budget and Finance. Unkosazana Sibanda uxoxa endawonye lomnumzana Morris Ngwenya, ingcweti ecubungula izombusazwe njalo elilunga leZANU PF. Umnumzana Ngwenya uthi umnumzana Ngwenya usungula lingxoxo.
njalo ngithanda ukubana inkumbuze abalaleli ubana ngesikhathi iminyaka elishumi nanhlanu edlulileyo laphana kubizelwa ama-sanctions amakampani engavunyelwa ukudlelana namanye amakampani, yikho lapho okwafika khona imitshina ekumele ithunise imdudu kobulawayo. Imitshina naleyo yathi sifile kanjalo ingavele ihlale umnyaka iminyaka emibili ingasebenzi imitshina, ukuyivuselela kuyabe kungasayenza, kabe sokufunakala ezinye imali ezokuqalisa kutsha, okuthiwa yi-capitalization, udubo lokuqala. Olwesibili, uhulumende ngaleso sikhathi wayenganele ubana abhadale izikweletu zakhe kumbe asevise izikweletu zakhe ku-World Bank naku-IMF yakho okwabisela emuva, ngoba ama-investors akhangela khona ukubana leli lizwe isikweletu sawo lisalo siminjani. Ngiyavuma sibili, yikho ngikhulumile njalo eqalisweni ukubana umumo welizwe leZimbabwe awumanga kuhle, kodwa ayisiyo Zimbabwe yodwa, namanye amazwe amaningi akhangela nakwele Europe, o-Greece, o-Belgium laba bayatsha ngamazwe a-Western iZimbabwe. Yikho sibona imizamo ekahulumende le engikhuthaza ukubana isekele ngumuntu wonke kungaba ngawaphi amabandla ezombusazwe ukuze iphumelele ukuvuselela umnotho.
Mhlonitshwa Sibanda, ungasitshela ukuthi yini okubonayo ngomnotho welizwe?
Ngile nto eziningi ikakhulu noma ngikhangele kweyami i-constituency kuphela, ngiyakhangela ukuthi abantu kathesi abantu bayadilika kuningi kwenzakalayo okubuyisela emuva. After election uhulumende lo khona wathi nginika I mean 120 days, but in 90 days, we have been creating 1 million jobs. Umsinto eziningi zabe sezintini. Baze wasinika i-document ethi okuthiwa yi-Zim asset. Khathesi ngiyabona ukuthi sifika kumbe phose ku-3 years, i-1 million jobs kakula. Kwathi isikhathi ngangikhale bona ababadala abathengisa ukuthi ama-discard. Ngizibuza ukuthi kutho ukuthi i-1 million jobs hey kulunywa, ngoba it's almost 1 million abantwana asebethengisa ama-discard. Udinga uswele ukuthi yazi othengele omunye khathesi usenguphi. Which means document yona le Zim asset yathi ivele ibhalwa laphana, akunamali eyadingwayo ukuthi isupporte leyo document. And ungeke urane ilizwe njalo, ngeke ubuse njalo. Musa ngokuthi usubhalile phansi umthetho ukuthi logiqe siza kwenza ngapha le mali yakho niyilungisile. Kathi sinto esenayo ukuthi uthi namasa aphume adinge imali. Thina elizweni sifuna imali, sifuna ukusebenza, sifuna ukuyibona imali isethilethu, sifuna amatitsha ahole, amanesi ehole. Bengaholi lapho o-5 bobo 2 bobo laba abaniwayo khathesi akuba yenelisi khonokho, basebenze bethini. Amatitsha ngabaphiwe umholo wabo o-above poverty determine. Kuthi umuntu onqinxa kuthiwa ngutitsha lase professional person, umuntu onqinxa kuthiwa lipholisa kamelanga edatshukelwe, kumele ahlonitshwe esigabeni ngoba kadatshukelwanga, uhola imali ekwanayo. Nomuntu onqinxa kuthiwa ngudokotela kaholi imali kadokotela. Uhulumende should make sure ukuthi ukhangele izinto zonke zenezi. Siyangena thina imihlangano le-IMF, singena imihlangano lalaba lala belokho besicebisa into eyi-1 esiyehlulekayo ukuthi siyiyenze thina njengeZimbabwe. We should revisit i-work bill eyama-7 befa kukhuluma kwi-inclusive government ukuthi silama-ghost workers. Noma sikubuze edalela ephalamende ukhanya ngani yibhukho ngani into eyinhlekisa, singakukhangelisise kuyinto khonokho si-reduce simake sure lakhona abo bona abakuma-civil service abakuma-ofisi nona lawa ama-civil service abahulumende ukuthi are they professionals yini, are they trained people yini, ngezinye izinto ezizakwenza ukuthi sikwanise ukuthi umkhonomi wethu siwubambe ngendlela eziphezulu. Lokumake sure ukuthi khonapho esithi kule-production like ema-farms, are we having productive people yini, because we need that domestic product, we need to sell our own product to other countries so that we bring in money in Zimbabwe. Kumele silethe imali, not ukuthi imali ihlale iphuma kuphela sina siyowudi e-South Africa. Kanti kungakhela sidla into ze-South Africa, ngikhuluma ngize so sidla ama-grapes awe-South Africa awethe wakhona phangaphi emafamu, ngakungena abantu abakwanisa ukuthi balime ukuthi sithole ethi product yezayenza ukuthi umkhonomi wethu ube njani, ube stable. Sikwanise nathi ukuthi sihlekelele sine laphana sikusuze iqade ngelizwe lethu sizitshethe singathuvele eZimbabwe just like amazambians do or amalawenzi.
Elakho elokugcina mnumzana Ngwenya?
Lami elokugcina ngelokuthi umnotho welizwe leZimbabwe awusiyomlando kahulumende yedwa ukuwuvuselela. Umsebenzi kahulumende ubana alethe umumo esingathi ngama-conditions awubana osomabhizinisi baqube emsebenzi wabo ngendlela ezilungileyo, hathi ukuthi uhulumende afake imithetho kumbe ama-policies angaphazamisa ibhizinisi. Ngakho-ke umuntu wonke, uzulu wonke, lalaba ku-private sector osomabhizinisi, umsebenzi wethu wonke sonke, umlando wethu sonke, ubana sivuthelele umnotho, hathi kubana sibonge ukuthi uhulumende kayenze lokho, uhulumende kayenze lokho.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukankosazana Dorcas Sibanda omela ibulawayo central edalela ephalamende engowebandla le-MDCT njalo elilunga lekomiti ebona ngezemali kuleli dale eParliamentary Portfolio Committee on Budget and Finance. Unkosazana Sibanda ubexoxa endawonye lomnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga leZANU PF.
Nanti elinye ithuba, nansi enye indlela yakulalela umsakazo wakho we-Studio 7. Sihlobo, ulakho ukulalela uhlelo lwe-Studio 7 hatshi kuradio kuphela loba ebulenjini kodwa lakumakhalekhukhwini lasecingweni ngokusithinta kunombolo ezithi nxa use-South Africa 27 105 916 467, ngizaphinda njalo 27 105 916 467, kuthi kulawa abasebhilithane zithi 44 203 519 1338, labo abasemelika leCanada ngezithi 1 712 432 5885. Kholisa umsakazo wakho we-Studio 7 kuradio ebulenjini ecingweni loba kumakhalekhukhwini. I-Studio 7 ngeyakho.
Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli inkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labatsha.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli inkomo. Lamhlanje ngilomnumzana Bakizanani Dube owenhlanganiso ekhangelanelo kulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngontanga, iActive Youth Zimbabwe. Inhlanganiso le isisungule uhlelo lokufundisa ababalisi ezikolo ukuthi bangambona njani umntwana osebenzisa izidakamizwa. Ngiyakwamukela uhlelo Dube.
Yebo, siyabonga baba.
Akusichasisele ngohlelo lolo.
Sikhangelele ukuthi thina sisebenze lezikolo ikakhulu zonke ama-primary kunye lama-secondary, sizama ukubaxwayisa njalo sibafundisa ngokusetshenziswa kwezidakamizwa lezi kubi, ngoba kungagcina sokuphambanise impilo zabo. Sesike sahlanganisa ontanga abaningi abavela ezikolo ezishiyashiyeneyo, sisebenzisana lezinye inhlanganiso ukuthi sizame ukubafundisa ngokungaphathwa kuhle kwezidakamizwa, ikakhulu nxa sikhangele ngesikhathi ontanga laba besesesikolo laloba nje sebephumile sebekuma-holidays, ngoba abaningi zananzela ukuthi bakuma-boarding schools. Khonaphana bekuma-boarding schools uzathola ukuthi abantwana bayabhwakala kwesinye isikhathi, kumbe bangaphatheki kuhle nje, begcine sebebone angathi ukuthatha izidakamizwa yikho kuzabenza baze ngcono, esithi thina ikukhipha i-stress ngesilungu.
Like lakhangelisisa yini ukuthi abasebenzisa izidakamizwa kakhulu laba ngabafunda kuma-boarding kumbe ngabafunda kuma-day schools?
Uzathola ukuthi kaningi-ningi abangama-day scholars yibo abasebenzisa izidakamizwa kakhulu, ngoba yibo phela asebegcina futhi sebephathela labo abasema-boarding izidakamizwa.
Liyaluthola yini usekelo ikakhulu kubaphathi besikolo kanye la kubabalisi?
Kahle-ke ngikutshele ngesivumelwano esiphakathi kwethu-ke logatsha lwezemfundo, ikakhulu sithola ku-director of education, ku-provincial director of education kubulawayo province, uDan Moyo. UDan Moyo-ke njenge-AYZ-ke singene kusivumelwano naye, wasivumela ukuthi sihambe siqeqesha ababalisi ukuze bathi bangathola lolo lwazi-ke baluse ngebantwaneni besikolo ngale ukuthi bakwazi ukuxwaya ukusebenzisa izidakamizwa ngendlela engaqondanga, ngoba kungabangela ukuthi begcine maybe sebexotshwa lezikolo lapha.
Khona mfundiso bani elipha ababalisi ngalolu daba?
Sikhangelele ukubanikeza imfundiso yokuthi bakwazi ukunanzelela ukuthi ngubani osethethe isidakamizwa, ukuthi kube lula kibo ukuthi bananzelele abantwana asebethe bathatha izidakamizwa kungakhathalekile ukuthi ekuseni kumbe kunini, njalo basebekwazi ukuthi abantwana bona labo abanjalo sebengabaxwayisa ngayiphi indlela, njalo babakhuze njani ukuze bangaqhubekeli phambili bethatha izidakamizwa lezi, njalo benqabele labanye ukuthi bengasuki sebefundela kulabo asebethe bathatha izidakamizwa sebekubona njengento enhle. Ngokunye kwemfundiso esikhangelele ukuzipha ababalisi lezana.
Uyambona njani umntwana oke watshaya ingedu? Yiziphi impawu ezikhomba ukubana lo kukhona ake wakwenza?
esikhathini esiningi umntwana akade elungile umbona esetshengisa ubudlwangudlwangu kungakhathalekile yiloba ubutshengisa kubabalisi kumbe kwabanye abantwana besikolo. Bese sisondela-ke emntwaneni lo simkhangelisise kahle kahle. Kuzananzela ukuthi indlela asegqoka ngayo njalo layo isiguqukile, umuntu ongasela ndaba nje yokuthi ukhangele kanjani nxa esesikolo. Okwesithathu-ke ukhangele amehlo akhe, uzathola ukuthi endaweni yokuthi amehlo la akade emhlophe kangaka asehlala esebomvu. Njalo ubusukhangela ukuthi esikhathini esiningi phela izidakamizwa lezi ngobuningi ziyanuka, laloba angaze acubhe nje amazinyo akhe okungakanani esebenzisa yiloba yiluphi uhlobo lwe-colgate. Ekugcineni ugcina-ke esenuka izidakamizwa lezi. Sikhangele-ke imbanje, imbanje phela iyanuka okuzwayo nxa umuntu eke wayithatha kayipheli. La sibisabona utshwala empeleni labo buyanuka kakhulu, kulula-ke ukumthola umuntu osethe wanatha utshwala.
Likhangelela ukuloqhuba kuziphi indawo zelizwe lolu hlelo Dube, njalo likhangelela ukuqala nini?
Sikhangelela ukuthi udaba lolu siluqale-ke ngenyanga kaNkwenkwezi esithi thina nguMeyi, ngoba khathesi sisasekuprocess yokuthi thina sipholisise ukuthi ngobani kakhulukazi kukuwaphi amalokishi akobulawayo lapha njalo kukuziphi izikolo. Ngemva kwalokho sikhangelele ukuqala kuleyo ndawo esiyabe sithole ukuthi basebenzisa kakhulu izidakamizwa.
Sesidliwe ngumangoye isikhathi Dube, ungabatshiyela wapha amazwi abasakhulayo ngodaba lolu?
Kini abasakhulayo ake lixwaye-ke ukusebenzisa izidakamizwa lezi ngoba funa zilibulalele imizimba. Ake lizilondoloze lithiyane lokudakayo. Singathaba kakhulu njengenhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe, njalo lingathintana lathi u-0778021917 kumbe u-0775870347 kumbe ungene-ke kunkundla yobuso i-Facebook u-Active Youth Zimbabwe.
Akuziphinde inombolo zocingo Dube?
0778021917 kumbe u-0775870347 kumbe u-0779728662.
Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Dube, siyabonga.
Kuyabongeka, sizaqhubeka siyincedisa ngokufanayo njalo.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lo mnumzana Vakizanani Dube owenhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe, yona elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngontanga. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo Lilani.
Siyabonga Ntungameli. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Osanda ukukhethwa ukuba yisikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Wishme Ncube, umnumzana Joshua Mhambi uthi uzasebenza ngobuqotho langokuthembeka emzameni yokuqinisa leli bandla. Sizwe eziphathelane lomnotho welizwe kanye leziphathelane labatsha. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asihlanganeni njalo kusasa.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in Shona, English and Ndebele. Join us every Monday through Friday evening from 1700 to 1830 hours UTC, 7 p.m. to 8:30 p.m. in Zimbabwe for the latest breaking news, in-depth reports, sports, music and more.
Murare zvakanaka vateereri.
Good night Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.